upresenti uyacho ukuthi ukusetshenziswa komthetho njengendlela yokuncindezela kuyinto embi, njalo uyazi ukuthi akusoze kwabisele emuva umsebenzi kaZulu okuletha inguquko kulizwe leZimbabwe nokuletha ukuhlala kuhle kwabantu. Uyakhuthaza njalo ukuthi laba abomthetho ababe besetshenziswa ukwenza lokhu bakulandelela ukuthi kungaba yinto embi, njalo ibandla
elebhilithani selingenele kulolu daba. Kuyanceda yini ukuthi amanye amazwe lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zingenele, kumbe hayi kuyaphelela emoyeni nje?
UPresident Chamisa ukhangelela ukuthi izizalwane zelizwe leZimbabwe yizo ezizakhulula ilizwe, kodwa uyatsho njalo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zinelungelo lokuthola ukuthula lokudinga ukufundisa ilizwe kuyela kuhlukunyezwa. Ngakho lokho kwenziwa amanye amazwe ekhangele amalungelo abantu, kukuwo la amazwe uPresident Chamisa akawuboni kuyinto efanele akhulume kakhulu ngayo, ngodaba lokuthi ilungelo labantu livela kuzi miso ze-United Nations iZimbabwe eyasayina ukuthi ingene kuzo. Ngaloyo hlobo kumele ilizwe leZimbabwe lisebenze lilandela lezo zinqumo zamalungelo abantu.
Kahle kahle kukhona yini okunye okwenziwa nguMnumzana Chamisa ukuthi kube le nguquko amalungelo oluntu enanzwe elizweni?
Kungansuku zatshwala uPresident Chamisa uzakhipha umbiko omkhulu walolu daba kuZulu weZimbabwe. Kubonakala kungaba kuhle ukuthi simele lowo mbiko vela kuPresident Chamisa.
Akukho okunye ongasichathekela ngawo lowo mbiko ukuthi ungabe ukhuluma ngani?
Ngeke phela ngigidimele umkhokheli phambili, asimeleni aqedisise ukucabanga lokuqoqa yohlelo.